Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 kuNhlangula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lithembe yona. Kodwa ibhanga le-RBZ lithi azimiswanga zonke.
Sikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-ARTUZ atshengisele namuhla eMurewa, njalo umkhokheli wawo umnumzana Obed Masarawure ukhululwe esitokisini ngemali yesibambiso yebheyo.
Siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala.
Amanzi angahlanzekanga lokhu ethwalise izakhamizi zakoBulawayo, ikakhulu eluveve leGwabalanda, amagabha avuzayo.
Mina khonapha kujayela abantwana abathathu bagula bonke, ayifana nokugula sethu ukugulela ukufa ngoba bathwale ngabasesibhedlela lomkhulu olesendwanyeni kucine esezithengwe empilo for one. Laba abantu abancane bagula ndokhe ngihamba nabeklinika kodwa zokobe adistiwe ngena.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulabantu abalichumi abafunyanwe belegcikwane le-COVID-19 ngemva kokuhlolwa. Abayisitshiyagalombili bebevela kwele South Africa, ababili eMozambique. Abantu laba abahanjiswe lapho okulondolozwa abanye abaleli gcikwane ukwenzela ukuthi bengalitheleli abanye. Lokhu sokulethe inani labantu abahlaselwe yileli gcikwane elizweni kumakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha lanye, i-561. Alithokozi ngenyathelo likahulumende elokumisa ukusetshenziswa kwemali esebenza ngabomakhalekhukhwini e-ecocash lezinye ngoba lisithi lithembe yona. Abangela amabhuku ama-accounts emabhanga bebesebenzisa limali kukanti imali layo ivele ayitholakali lula emabhanga. Umabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wethulela umbiko izolo, njalo uthi inyathelo leli lithethwe ngoba uhulumende efuna ukuqeda inkohlakalo yokuthengiselana imali emkambo wensitha. Kodwa inkampani eziqhuba lezi nhlelo zibikwa zisithi abantu bengaqhubeka bezisebenzisa ngoba azaziswanga ngaleli nyathelo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank lisanda ukwethula umbiko lisithi ayisizo zonke inhlelo ezimisiweyo, njalo abantu bengaqhubeka besemukela imali ngalezi nhlelo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uNkosazana Debra Mgasa, uthi ngempela i-ecocash lokhu isebenza lanxa imitshina ingani iyaphuza.
Silokudana kakhulu, siyamangala njalo ukuthi nxa uhulumende ezamisa ngalesi sikhathi sikhangelele le-lockdown lekhona, sikhangelelene lokuthi abantu kabayenelisi ukuhamba besemabhenki beseya kuma izikhathi ezinde, sikhangelelene lakhona lokho ukuthi kumele ube le-social distancing. Lamabhenki kuyaphuza, uyangena ebhenki usithi uyadinga imali, njengathi thina esizisebenzayo ngezandla zethu besikubona i-ecocash kwesinye isikhathi noma ye ibuhlungu kodwa besiyisebenzisa ngoba besenza ama-transactions ethu.
Bakhona abangafuniyo ukwamukela enye imali zeyama-bond notes. Liyakubona yini lokho la kumhlanganiso yenu?
Sikhanyele kakhulu silusizi ngoba zimali ezinyade siloko silazo ezikhwameni sitshintshana ngazo sike siyothenga ngazo siwode ngazo ziphenduke futhi abathengayo beziphendukise. So nxa ngathi ezizingasasebenzi sebeziyala sokuluhlupho kusho ukuthi sesibuyela back ngokuya kwesikhathi enxa yokwenza ukuphuka besesala ngoba bethatha bengize ngam-observer ngaze ngabuza ngathi ey kade uhamba njani umkhwenyana wathi uthiwa lezi sizibeke zodwa lezana sizibeke zodwa kambe kungaba lilizwe eselihlukanisa izimali kutshengisa ukuthi kune-something wrong. Sihlala sithi nothing for us without us as informal sector. Sabe sifuna ukuthi uhulumende esiyazise njalo ngapha uyenza ama-lockdown ngapha esiba nama-decisions ayenze yedwa engayi-involve abantu on the ground ukuthi hayi madoda le yabona ukuthi lapha sokukubi ngemali lezi singenza njani kumbeni sokunje. Umama uSthembiso Nyoni sakhuluma laye kabanzi sisithi esithi linanzelele lani mazenda nxa lizathatha imali limele ligqoke ama-gloves imali zingcolile ikhanya sibili i-COVID-19 leyi ibuye ngolaka ibuya kithi thina mazendas ngoba we are the most vulnerable yithi futhi esiba-affected asikaqalisi lokuthi sisebenze okuzwayo kusakhulunywa yiyembe ngapha lezi mali sezikhutshwa futhi.
Lo ngunkosazana Debra Mokasa, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxelaye ekoBulawayo. Ukuhlaziya lolu daba, sithinte umnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Nxa sikhangela ukuthi abantu abaningi basebenzisa i-EcoCash, abantu abaningi ngabala ama-bank accounts. So kuzathu ukuthi abantu abanengi bazahluleka ukuthi bazithengele abakufunayo ababe befuna ukusebenzisa. Kodwa sikhumbuleni njalo ukuthi uhulumende ubefake i-2% tax kuma-transactions wonke anzakalayo through i-mobile money. Imali ezangena esikhwameni sikahulumende izaba isilela yena uhulumende esithi yena kala mali udinga imali.
Esinye sezizathu esiphiwa nguhulumende ngaleli nyathelo yikuthi ngelokumisa inkohlakalo lalabo abafuna ukuwisa umnotho welizwe ngabomu. Kungabe kunganceda yini lokho ukuthi kungabi lenkohlakalo?
Nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi inkohlakalo idalwa ngama-policies ethu angasebenziyo nxa sikhangele into ezokuthi imali zihamba kanjani. Uhulumende kala ma policies are consistent. Aloba uhulumende azame ukuthi adingisise ukuthi yena ngokwakhe ama policies akhe ayasebenza yini. Labantu abasebenza uhulumende abenza inkohlakalo leyi hathi uyodingana labantu abaphandle le phakathi kuwonakele.
Kungabe kukhona yini okuhle ngaleli nyathelo kumbe lizaletha ubunzima ebantwini? Kuyini esikhangelele ukuthi kwenzakale ngokumiswa kwalezi nhlelo?
Ngenxa yezizathu ezimbili angiboni okuhle okungaphuma ngenyathelo leli. Oqala uhulumende uthi yena with immediate effect umbe khathesi khathesi, so sitsho ukuthi umuntu uyabe engenzanga amalungiselelo ukuthi adinge ezinye indlela ezokuthi angabhadala ngazo into ayabe efuna ukuzithenga umbe uthi azahambisa njani i-business lakhe elihanjiswa esebenzisa yona leyo i-mobile money. Okwesibili, asikhumbuleni ukuthi silabantu abaningi abasemaphandleni kumbe abahlala lapha ema-towns abangela ama-bank accounts ngoba uvula i-bank account uyasinda kulukhuni. Abantu babele mali ezaluza i-value mihla ngemihla.
Lowo ngumnumzana Masimba kuChera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Lunga
inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ARTUZ, atshengisele namuhla eMurewa, sithi afuna uhulumende awaholise ngamadola eMelika angamakhulu amahlanu lamachumi amabili, $520 ngenyanga. Amalunga la atshengisele njalo ngesizathu esifanayo ngomvulo odluleyo, njalo kwabotshwa isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obet Masaraure izolo ngenxa yalokhu ukutshengisela. Umnumzana Masaraure ukhululwe namhla ngemali yesibambiso sebail uzamiswa emthethwandaba ngenyanga ezayo. Lokhu kwenzakala inkokheli yabatsha kubandla le-MDC ebalisa onkosazana Joanna Mamombe neTsai Marova loCecilia Chimbiri abathi bathunjwa ngemva kokutshengisela labo bekhululwe ngemali yesibambiso e-bail ngemva kokuhlala amaviki ambalwa entolongweni. Isikhulumeli se-ARTUZ umnumzana Nation Matsitirwa usichasisela okuningi ngodaba lwababalisi.
Liqiniso sibili ukuthi umnumzana Obet Masaraure ukhululwe namhla ngemva kokubhadala imali yesibambiso e-$500 RTGS eMashingo Major Street Court emelelwa ligweta lakhe u-advocate Martin Mureri. Kodwa ukubotshwa kwaMasaraure sesibona ngani indlela sizame ukusetshenziswa nguhulumende uzama ukusethusela ukuthi singakhulumi ukuthi imali esiyiholayo yincane kakhulu. Ngoba into esimangalisa kakhulu ikuthi thina ngabanye bethu sihlala sibotshwa singacela ukuthi uhulumende asingezelele imali. Sihlala sibona kuma-newspaper kuthiwa kulama-minister ngama-permanent secretary ayantshontsha ama-millions ama-US dollars from uhulumende, kodwa kahlukunyezwa ngendlela thina esihlukunyezwa ngayo nxa sicela umqatshi ukuthi asingezelele imali. Ngoba yilungelo lethu ukuthi umqatshi asiholise imali yengcono. I-constitution iyatsho njalo section 65.
Siyabona njalo ukuthi amalunga enhlanganiso yakho elokhu eqhubekela phambili etshengisela, ayisabi yini ukuthi lawo azabotshwa?
Siyaqhubekela phambili sitshengisela. Section 59 e-constitution elizweni leZimbabwe iyasinika imvumo yokuthi sitshengisele peacefully. So namhla abanye kade betshengisela eMurewa eMashonaland East Province. So siyaqhubekela phambili sitshengisela province by province, district by district, ilizwe lonke leZimbabwe until umqatshi or uhulumende aze asiholise imali esiyifunayo, $520 per month, ngoba yiyo kade siyihola kudala. Lokhu kokubotshwa ngamapholisa kasilandaba lakho, ngoba siyabe singela cala, siyabe si-exercise amalungelo ethu aku-constitution, ngoba yiyo i-supreme law elizweni leZimbabwe. Ngoba siyazama ukuthi sinegotiate ngumqatshi, akula into ephumayo kuma-issues emasalari. So thina indlela esiyisebenzisa kathesi yikuthi si-exercise amalungelo lethu sitshengisela province by province, sinikeza ama-petition district by district elizwe lonke leZimbabwe.
Lowo ngumnumzana Nation Matsitirwa, isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxelaye eselubhane.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
Lamlela. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukubhidlika komnotho welizwe kanye legcikwane le-coronavirus sokudale ukuthi zihlaselwe indlala ngamandla. Abanini bezitolo babikwa bengasayamukeli imali yohlobo lwama-bond notes befuna yakwamanye amazwe. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi esiqoqelazo zithi ngabo uhulumende uyangenela alungisise udaba lwentengo yempahla ezitolo, ngoba iningi linganelisi ukuthenga ukudla ngenxa yentengo ephezulu. Ukubhidlika komnotho kuleli sekudala ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, njalo abanye osomabhizimusi abasafuni la ukuyibona imali yohlobo lwama-bond notes osekudala ukuthi bathengise ngamarandi akwele South Africa. Umnumzana Brighton Naro isakhamuzi entalale phansi kwenduna umathe uthi isimo sendlala sibi kakhulu emakhaya.
lokudla kukhona akutholakali, lapho uyithola khona impuphu i-50 kg bayibiza 650 rands, thina kwabo singaholi ama-rands, sihola amabondi. So angazi ukuthi uhulumende uthini ngayo leyo ndaba, ngoba indlala sibili isiphethe thina lapha, lokho kungela ncedo esilitholayo. So angikwazi ukuthi uhulumende uthini ngathi.
Amazwi la sekelwe ngumnumzana Themba Ndlovu, isakhamuzi seshake phansi kwendunamasuku, yena odwa ukuvalwa kwelizwe ngendlela okwenqabela ukumemetha kwegciwane le-coronavirus ngohlelo lo-lockdown kubangela ukuthi umume ube mubi ngamandla.
Emakhaya kusiphazamise ngokuthi asisasebenzi, asitholi imali, khona ukuhlala ndawonye singasebenzi kungumkhuhlane kithi, ngoba singake siphile singasebenzi. Hhayi, indlala enkulu, ngoba sesiphila ngekhe isinika ukudla kuphela, ngaphandle kokudla impuphu okunye lokwazisa kukwanisa. Sinkwasisikwazi itiya sinathi.
UNkosazana Edith Ndlovu, isakhamuza komthazo phansi kwenduna uMathema, uthi selokhu kuqhamuke igciwane le-coronavirus, intengo yempahla ezitolo ikhuphuka njalo nje.
Ubunzima esihlangana lapha emakhaya ikudla, ukudla kukhwelile, imali asilayo, anti abantu abasebenzi siyayibona ngaphi imali, akula mali, siphuma uncengisa nje tevela sisayazi, asisayazi ti ngokukhwela kwezinto, yonke into uthuthuthu yafika ufica ikhwelile, uthuthuthu lokhu kukhwelile, pho-ke siphile njani?
Umnumzana Joseph Khumalo, esinganjalo isakhamuza komthazo, sithi ukuvalwa kwemingcele ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sekudala ukuthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba beliphila ngokudla okuthunyezwa izihlobo ezingaphandle kwelizwe.
Ukuphila kwethu kubanjwa abantu abaphethe, siyananzelela ukuthi abantu abaphethe amabhoda avaliwe, so indlala, abantu sebebulwa indlala kakhulu, ngoba besenelisa ukuthunyezelwa ngabantwana ezihlobo eziphethe. Emasimini abantu abatholanga lutho. Amazi ngolunye uhlupho olukhona ebantwini, imfula ebesiyithembile isiqalile ukutsha kadesi, abantu sebethwele nzima. Amanzi aluhlupho kakhulu sibili, angazi ukuthi umnyaka sizawuphutsha singaphi kwakhona.
Unkosikazi Sithembile Ncube, isakhamuzi seMasholomushe eMatshetsheni, yena ukhala ngokuvalwa kwesibhedlela seGwanda kulandela inyathelo oluthethwe ngabongi lokukhalala umsebenzi.
Nxa sisiye eGwanda sisiyadinga amaphilisi, amaphilisi awakho esibhedlela kustrakiwe, siye emakhemesti akuthengeki, ikhemesti yakhona babiza ngemayusa asilawo. Hayi, siyahawula, abantwana basemazweni abakwanisa ukusithumezela, esingakutsho bakithi siyaswela khona ngapho phezulu ukuthi ngaba sizwela phela. Ezitolo lapha kuthengeki, imali esilazo khonapho ukuthi sizazithini, thesi asisasebenzi lutho.
Ukhansila kaward 6 komthazo umnumzana Kelon Skula uthi iningi lezakhamizi lihlaselwe indlala, ngoba abaholayo bebalutshwane kakhulu kulalabo abadinga usizo lokudla.
Indlala enkulu kakhulu kakhulu, njengoba nezithethi bendihlanela mazitobhuku, bengikhalela ukuthi esigabeni zabo lapho abahlala khona, hhayi kuzaba lezimba sibili ngendlala, ngoba abaningi kabaholi le zona esiholisayo i-Afrika layo yathatha ngee-numbers zabantwana phakathi komuzi, special welfare layo inamba isintutshwane. Yikho ngaleyo ndlela siyakhala sikuthi uhulumende nxa kungala nyathelo elihle abantu sekuzaba kubi kakhulu endlaleni.
Kusenjalo inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus kulesi sabelo sezansi emaNdebeleni seliqongelayo kwabangama-250. Iningi kwizizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa leBotswana ezinguma-quarantine centers. UZulu ukhuthaza ukuba engaphumi emakhaya kungela sizathu, agqoke ama-mask, ageze izandla njalo engasondelelani ukuze kwenqatshelwe umemetheko waleli gciwane eselibulele abayisithupha kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba.
Linga lichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngu Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Morgan Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Lami yabo ungene ehlelweni kwesitudio 7.
Ye, akusitshele lapho okhona njalo lokuthi yindawo enjani?
Mina lapha engikhona kusesihlengeni, ingani sisemtini kodwa saqeda ukulwa ngo-1980. Kodwa kathesi abantwabethu abakhona bahamba ezikolo ziphahlwe ngama-secondary ayi-4 bahamba o-20 kilometers. Asila mgwaqo, asila zborani.
Kodwa ke omela leso sigaba edalela eParliamente uthini?
Mina abamelana lodaba leParliamente ngabantu ababuyayo bezovotelwa. Bengavotelwa 5 years asibabona after 5 years.
Akula yini ezinye inhlanganiso esizwa ukuthiwa ziyaziphathise kwezinye izigaba?
Inhlanganiso zikhona. But uthi sifinyelele asifinyelele uthi siyefika khonapho and sithwele nzima sinatha emthonjeni abantu abethu baquma amagusi bahlangana lezindlovu and bahamba o-18 to 20 kilometers.
Ye, ngokubona kwakho kumele kwenziweni ukuze impilo ibe nganele?
Alright, mina ngokubona kwami ngibe ngicela ukuthi singancedisa ngoba sisesihlengeni ukuthi ngabe liyathola inamba zabo council lezama MPs abawinayo lezama minister lezo sincedisa bebone vele sihamba nzima. Lakathesi ngisesenkisilanda abantu abami khona ngikhuluma ngiyaquma igusi lihamba ngenqola zenkali.
Yona impilo injani? Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi liphila njani khonapha esigabeni? Abantu bayalamba na?
Abantu bayalamba abatholi lutho, akula lutho abantu abalakho.
Akusitshela ukuthi ngelanga nje asithi umuntu uyavuka lize liyetshona umuntu uyabedleni kuyaba kuhambe njani?
Ngikathesi ngithi ngiyadinga lapha ngidinga kumbe ngamabhiskiti, amabhiskiti kuthiwa 8 pondi. Abantu abamsebelambile isinkwa 50 pondi.
Khona emasimini alizange lithole ngitsho ngitsho?
Emasimini kulezinye indawo abathola, kwezinye indawo lapho engikhona vele akula lutho.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Balaleli, ngicela lisincedise oliyabe likutholile lisincedise and sithwele nzima sihlezi egangeni njengezinyamazana. Ngiyavalelisa balaleli.
Hhayi, kuyezwakala, sibongile. Lo ke ngumnumzana Morgan Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane ebesixoxa la ikuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilale
le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lamuhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mguni uManyathi ohlala eLuveve esichasisela ngesimo samanzi kuleli lokitshi kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Ngibizwa uPetronella Mguni uManyathi, ngihlala khonapha eLuveve. Yeah, okuyinto lokhu kusithayile kakhulu ngoba yinto besingayikhangelelanga. Thina besisakhangelele wona lo mkhuhlane okuhlupha abantu bonke i-COVID-19 le umbhuqazwe nje. Kodwa-ke kwabe kuthutha okunye eceleni lapha kwasibamba nge-surprise esingathi thina kusibambe our pants down. Sure, asilankani. Mina khonapha kunjayela abantwana abathathu. Bagula bonke, hayi khona nokugula sisi, ukugulela ukufa ngoba ngibathwale ngabasesibhedlela ukuthi siphithi kakhulu lo mkhulu olesendwane yesi ucine esedithene empilo for 1 week. Laba abanye abancane bagula ndokhe ngihamba nabo eklinika kodwa obe-admitiwe nguyena. So into le isidanise kakhulu Isethisi qale sazonda kodwa ukuzonda sokusubsidile sesidanile kakhulu ukuthi kambe inkalakatha yedorobho elingake lakobulawa ilovini kungehluleka ukuthi abantu babone uhlupho lusemva.
Kwakuhambe njani? Babona thile yini amanzi la enjalo kumbe laselingezwa ukuthi sokumele axhathiswe?
Amanzi thina futhi besingakaxhathisi ngoba sasingakakuboni lokhu kusenzakala. So yikho kwakagcina sinathile sonke ngoba kwaqala sonke nje lapha ngikhuluma ngama-serious cases but otherwise everybody enjeni la saba affected. Sasivele singaxhathisi iqiniso lihle ngoba sasingakwazi ukuthi kuledenge.
Seliwanatha kathesi amanzi la?
Siyawabhoyila asibanathi sikuthi sesisaba wona amathephu impompi yona wayikuyivula so usuchaze uvale ma ngoba into leyi i-affecte nabantu abasivakatshelayo. Uyabona kulama-cases khonapha around abantu abafileyo omnye umfana ufile empophomo obevakatshela usisi wathela wafika wanatha amanzi. So sesibesaba sesinathele ukuthi kanti vele siza kuthini sihlale eluveni. Otherwise umuntu angathi ufuna ukubuya eluveni vela sesithi buya nesigubhu sakho samanzi ngoba laninomzra wami wamvakatshela lapho. Uthi esebuyela ngale sisemvonela ukuthi sengenzisiso sitshaya igazi. Wabona nathi ukuthi eklinika laphana. Eklinika sahamba sesithi 2 weeks besibhadala. Asikwazi ukuthi sibazasinika yini but another 2 weeks lezi hhayi besingabhadala. Uhlupho lusuke labasenze sisiya empilo. Empilo uyakwazi i-transport yethu these days ukuthi ihlupha njani. Ukuze uyefika khona lesibhedlela izazitshaka. Lokuphendula ufika ngale sinikwa amagili awempilo okokuthi sizazothathela izimpahla konathi ezindlini. Asikwazi ukuthi ama-authorities aza kuphatha njani but abantwana babuyelelelepe ama-deals ayesabeka imali esingakwenzisi sayiqalisela.
Kodwa sikhuluma nje amanzi asenjani kathesi kumbe sokusiba ngcono njengoba bathi bazawavula ngokuphele engasavala.
Hayi amanzi avuliwe sibili kodwa ukuthi how safe is this water hayi asilashiwa lapha sikwazi kodwa ukuba khona khona lathi sesiqina ngakhona ukuwagoyisa kodwa nje ukuthi aseranje hayi khuluma kunje nje khonapha asozitha eluveni ledivide old loveni langapha kithi emafakeni kulo mntwana futhi osesijile okwindenyana. So kungani into le lokhu isaqhubeka uhlupho lokhu esisaqhubekela ngoba kunabantu abalokhe besikhiya asingethe kanto soze ukuthi ngamanzi nje kuyini kodwa sesisesabela phela kusawonite elifayisitshani angithi so asisakwazi ukuthi yiwo kunje sokungokunye but lokhu esisifa eluveni.
Lifisa ukuthi i-council ingabe yenzani ngalolu daba njalo eseyakwenzayo kuyini balivakatshela baxoxisana lani liyakwazi ukuthi kwenzakala?
Ya i-council esifisa ukuthi ikwenze sibili okokuqala yikuxolisa ngoba sithe sitshaya umkhuhlane lo basitshela ngokuchapha basitshela ngokungagesi amateyini basitshela ngokuya kukho ama-sugar jeni lapho kulamasuwa khona asivale sifike kuyona le ndawo. So I think ukuthi baqale baxolisa abantu ngoba abantu babuhlungu kakhulu okokuthi basivakatshele sibili bese behamba dothi do basinikile namateyini siyabonga la manzi asavalwa konke lokho siyabonga le maklinika asisabhadali siyabonga but it was too late. Acted too late. If laba bantu babenzele bahle baqalisa ukuthi basincedise masinyane ngabe idamage ingcono kakhulu kodwa esimbonga kakhulu u-MPO eluveni. Hhayi umama ukhwinqe amarogo akhe wasebenza njengesosha wasebenza njengeqhawe. It could have been worse if u-MPO engazange angenelanga uyisesitela Ndlovu. Awuncedise kakhulu mama akulanzi angayifinyelelanga ofcouse ungeke uzifinyelele zonke izindlu kodwa hhayi ulwe njengomama efukanele amasiyanakhe siyambonga kakhulu umsebenzi awenzile siyabonga.
Leyo bekuyingxoxo nonkosikazi Petronella Mgonyi omanyathi esixoxelaye eseluveve kobulawayo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.